Kukanti vele lathi besithumele abantu eKenya bethi awuzeva ama-election konani. Kuningi esikubonileyo esikufundileyo, kuningi esikubonileyo esingasuke sikusebenzise. Okwenzakale eKenya singathi lithi kusinika i-lesson on how to do this thing better. Thina njengabantu abahambela emuva, sesiyifundile not just from iKenya, sifunde okwenzakale eTanzania okuhle, sifuze okwenzakala e-Uganda okuhle, okwenzakala e-Zambia okuhle, okwenzakala e-Cameroon okuhle. Sitadishile wonke la amazwe, sathola okuningi esikufundileyo esikusebenzisa thina ngapha kwezethu, ukwenzela ukuthi ethu indlela ibe right. Into eyiyo eKenya ephamanzekayo ukuthi abantu abalandelanga umthetho welizwe. Njengezethu thina sithi thina sizarejista abantu, sivotise abantu, si-announce ama-results, silandela i-constitution yelizwe. Okungafunekiyo ukuthi nxa ungunompembe njengathi thina amakhomishina, kube usutshaya impembe udlala ngaphandle kwama-rules of the game, ufeze walandele njengoba ebhale phansi. Because sithi thina we have learnt and heard what happened in Kenya, we are far ahead in terms of preparation because we are not going to, we will be following the law to the letter.
Abanye bengathanda ukubuza ukuthi nxa kuyikuthi kuyasetshenziswa yona leyi imitshina yama-biometrics ukuthi kube loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota, khona ukuvota kuzavotwa njani? Bazabhala uxa wabo emaphepheni njengensukwini na?
Ye, i-biometrics ngeyokurejista kuphela abantu ukwenzela ukuthi i-voters roll ibe lama-fingerprints omuntu, i-voters roll ibe lefesi yomuntu, ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu obhalisa kabili. Siyazi sonke ukuthi akula muntu umhlaba jikelele olefingerprint efana leyomunye. Ngalokho-ke singarejista sesizakhangelisisa ngomtshina yethu, sibone ukuthi nxa ekhona obhalise kabili yakhe kumkhafule kumjikele phandle, ozawona ebhalise kabili vele ngumuntu uyagwetshwa ukuthi vele angasavoti futhi esiya phambili. Yikho esizokwenza okwe-biometric ukurejista. Kodwa ngelanga le-election sizawukhangela-ke sisebenzisa i-biometric ukuthi urejistile yini endaweni lapho urejiste khona, bese sikuvotisa ngendlela evele yiyo ekade senziwa iminyaka leminyaka, ekuthi siyakunika i-ballot paper, ufake uxa wakho, umjikele phakathi kwebhokisi, bese sivala sibili, sivala ngo-1, 2, 3 encwadi, hathi ngemtshina. So kulo mahluko phakathi kwe-registration eyenzakalayo leyi lokuvota, yi-biometric voter registration, hathi i-electronic voting. Akuvota ngemtshina, kuvota ngama-poll point.
Kodwa kuminyaka elandelayo sizabona na kuvotwa ngemitshina njengoba kuyaba kusetshenziswe yona le i-biometric registration?
Thina esikwenzileyo kwathi ezinjengekhomishini esikhanya lukhetho oluzayo lolo, yikuthi sibone ukuthi silungise into yakuqala eqakathekileyo, i-voters roll, sisebenzisa imitshina. Kodwa asingeke phela egandi sithi njengelizwe sizakuma khonapho, i-technology yona ivele isiya phambili. Ngokuya ngokuya kwesikhathi sizabe lokhu si-improve, sithatha lokho okutsha lokunye okukhona. Kodwa okwakhathesi sikhangele into eyodwa kuphela, i-registration process ye-biometric. I-voting iyabe i-manual. Okweminyaka le ezayo asazi amanye amakhomishini azabuya ngemva kwethu ukuthi azacabanga ukuthi athathe ahambise kuleli banga.